sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 kuZibandlela 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nathi sesesaba sokufuze ikhathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala enxeni lami ngingaphela senseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu.
Umthethandaba kamantshi namhla walile ukukhulula intatheli izindaba yamsakazi we-HSTV kanye lephephandaba le-Newsday uBlessed Mhlanga ngemali yesibambiso i-bail.
Abantu abangabe belezifiso yoba bangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi ngabe kuthiwa into edilikayo. Kanti ke izamtefu libandla elidala libandla nalethi ukukhuleka kwaleli lizwe.
Kuyaxokozela kubandla lezanu-PF Nkabazwe eBeitbridge lakobulawa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esesililweni sikaSemnioma kweleNamibia. Lingakhuthwa luhlelo lwabaculi olwe-Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethandaba kamantshi namhla walile ukukhulula intatheli izindaba yamsakazi we-HSTV kanye lephephandaba le-Newsday uBlessed Mhlanga ngesimali yesibambiso i-bail. Usithi ukukhululwa kwakhe kulakho ukuphazamisa ukuthula kumbe kuphehle udlakela elizweni. Umhlanga uzaqhubeka evalelwe kulandelwa ukubotshwa kwakhe ngomvula abesephenduka enkantolo mhla ka-14 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi umhlanga wephula umthetho ngokwethula imbiko ejojozela odlakela kungxoxo azenza lo mnumzana Blessed Geza yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuke embusweni. Ukuncitshwa kamhlanga ibail kusole kakhulu zenhlanganiso zentatheli izindaba ezifana leZimbabwe Union of Journalists iZUJ. Sixoxele nobhala jikelelwa lenhlanganiso umnumzana Perfect Hlongwane.
Sina njengenhlanganiso yesidabuke kakhulu ngalokho okwenzakele enkantolo namhlanje. Yinto esidabula kakhulu ukuthi hayi kambe shuwa ngendlela thine sibona ngayo udaba lwakhe. Sibona sengana kulacala alidalileyo. Yinto nje efuna ukuthi aluba izinto zihamba ngendlela. Bekufanele ukuthi bamnike nje ithuba lokuthi abuye ezothoniswe vela phandle. Hayi ukuthi bamphaze njengesikliwi.
Uhulumende uthi soweyesula imithetho eyayilihlukuluza njengentatheli izindaba efana lephosa le-AIPA. Kodwa ngokubotshwa kukamhlanga, ungathi ikhona yini inguquko?
Eqinisweni akula nguquko esibonayo. Uyazi sake saba ngabantu angani siyajabula ngemva kokwesulwa komthetho we-AIPA. Kodwa esikubonileyo ukuthi okwenzakalayo bathatha okunye kwalokho kwakumunyethwe ngumthetho we-AIPA bakubeke kweminye imithetho efana labo cyber security and data protection, yona le imithetho ye-criminal code. Ngakho-ke asiyindawo simi ndawonye kumbe kahle ngithi sihlehlanyovane, ngoba phela izolo besingabantu abajabule kakhulu ukuthi umthetho lwana okade usincindezela umthetho we-AIPA usiwesulwe. Kodwa ke sibona eminye imithetho njalo emitsha efakwa nguhulumende kukhanya vele ngabalalo uthando kumbe isifiso sokuthi balungisise ukuthi intatheli izindaba zisebenze kuhle.
Mnumzana Perfect Hlongwane ngunobhala jikelelo enhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lo mkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association umnumzana Leo Munende.
Nathi sesesaba sokufuze ikhathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala enxeni lami ngingaphela senseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu. Wonke umuntu sesesaba okwakhathesi asakwazi lokuthi lathi singabhala ezinye indaba bengehluleka ukuzithanda enxeni lathi bazagcina sebesibopha. Intatheli izindaba zonke sezikwazi lokho. Njalo sibona ngani yinto ade beyifuna ukuhlalisa uBlessed Mhlanga ejele kumbe entolongweni for 2 weeks more thina sesibona ngani kutshengisa ukuthi uhulumende kulento ayifunayo ufuna ukwethusela intatheli zindaba njalo yikho sokusenzakala okuzahlupha phambili ngoba uZulu uzagcina engasatholi indaba eziyizo thina sesesaba ukuzibhala
nxa sesikhangela indlela uhulumende kamnangagwa aphatha ngayo intatheli zindaba ungathi wehlukile yini kulokamgabe
Uhulumende kamnangagwa wathi ngiyena yena wathi usetshintshile izinto. Samnika lathi thuba lokutshengisa ukuthi usetshintshile izinto. Kodwa esesikubona lokhu ukuthi seziphindela ngemuva sokufanana umbuso kaEmerson Mnangagwa lombuso kaRobert Mugabe songani sokufanana nxa intatheli zindaba seziyabotshwa zibotshelwa umsebenzi wazo. Nxa kulecala elayenziwayo kumbe nxa kulomuntu owonayo abajezise indaba le ngendlela. UPlessel Mhlanga is not a criminal. Ngasoze abulale muntu, ngasoze abaleke. Abamkhiphe bebembiza alright beze beqedana nendaba zakhona bengabophi uBlessed Mhlanga kuphela ngoba uBlessed Mhlanga yena wayebuza kwakulomuntu owayephendula wakhona unga abambophe phela sibone ngoba thina sonke siyazi ukuthi akulaqala
umnumzana Leo Mnende ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association ubexoxa lonto ngameli inkomo we-Studio 7 umnikazi wenkampani ye-Alpha Media Holdings Yona elawula amaphephandaba abalisa ele Newsday, ele Standard, lele Independent, kanye lomsakazo we-HSTV, umnumzana Trevor Ncube, laye usole ukuncitshwa kwaMhlanga i-bail. Uthe kusobala ukuthi imthethandaba yenza intando kaMnangagwa. Kodwa unabhala ogatsha lukahulumende olubona ukwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana, utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Ncube ukhuluma amanyala. Umongameli Emerson Mnangagwa unkosikazi Grace Mugabe inkokheli yakwamanye amazwe labanye basesililweni sika mnumzana Sam Nujoma wakele Namibia ozancwatshwa kusasa. Unujoma waba ngumongameli wakuqala onsundu wakulele lizwe. Ngesikhathi uMnangagwa esesililweni lesi kuyaxokozela kubandla lakhe enkabazwe kobulawayo le-Beit Bridge okulabanye abathi bazavimba. Imizamo yokuthi ahlale embusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla ombuso wakhe. Sokuphoselana aqatha phakathi kwamalunga ebandlaleli laba kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association abazaqhuba imihlangano eChiene ngempela viki. Kunhlanganiso le kulabasekela ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kube labanye njalo abakuphikisayo. UMnangagwa yena uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla leZANU-PF.
Thina njengebandla leZANU-PF ukubambana sizobona ukukhona ubukhokheli beZANU-PF ukubambene buqinile phezulu khona ngale. Abantu abangabe belezifiso yoba bangabe bekubona ukuxokozela konke lokho befisa ukuthi nabe kuthiwa into edilikayo kanti ke iZANU-PF libandla elidala libandla elalithi ukukhuleka kwaleli lizwe njalo libandla elinezimiso kanye singathi le-constitution eyazakalayo ukuthi uma kufanele ukuthi izinto zangona ziqhutshwa ziqhutshwa kanjani so ngokufisa kwabantu bangabisa ukuthi ibandla leZANU-PF lidilike
abantu basoze becina bebulalana ngodaba lolu babakhona
into esingayitsho thina ukuthi njengoba ngitshilwe abantu ibandla leZANU-PF livele liyakwazi bona lona liqhuba njani imisebenzi yalo konke lokhu kuxokozela esikuzwayo njengoba lami sithi ukuthi sikuzwa nje abantu bekhuluma ngako kodwa ukubandla leZANU-PF akukho uma umuntu ufanta qanse esikhundleni kule ndlela zangkhona vele okulandelayo and labalandeli beZANU-PF abaqotho bayakwazi ukuthi lokhu kuhanyiswa kanjani so asiyo into esethusayo asiyo into esasabisayo kumbe sicabange ukuthi kusasa ngavo kwenzeka lenye into engayisiyo ngaphandle kwabantu abangabe bona beneenjongo zabo ezingaziwo kanti ke iZANU-PF nongkwayo izimele iqinile lokukhokheli bayo nabakhokheli bakhona kusukela kumongameli nakubasekeli bakhe ababili
Lo ngumnumzala Malaki Nkomo ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 SOS Lincolnson eGwanda South. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazo ezimele.
Ye ukudlephana okukuZANU-PF kusibonisa ukubana i-issue esilala siyi-raiser e-leadership. Ukubana eZimbabwe sileka i-leadership. Uhulumende la kuma political parties yikho kuyinkinga enkulu umuyi umgabe wachiya ebhalile incwadi ethume umuyi njalo uSimon Khaya Moyo ukuthi abhale incwadi yokuxotsha uMnangagwa. Ungayibala kahle liyana incwadi iyatshengisa exactly icharacter yeleadership ekuZanu PF. So ababe ibhala ngalesana sikhathi babetsho beqinisile. Yikho ubona abantu sebedlephana bazaqala ukubulalana khonoko akusoze kumangaliso ngoba yinature yeZanu PF e-violence. Abenelisi ukuthi basolve ama-problems kungela kulwa. Yikho ukusiba nomthelelo ngitsho laselizweni. I-issue ye-succession has always been a problem eZimbabwe.
Ye, kodwa siyake sikubona vele kusenzakala kubandla leZanu PF konke lokhu. Becine bekulungisa bona ngokwabo. Kakusoze bekulungisa.
Kuzalungiswa ngokuthi olamandla okumbe ngithi ole support ye-security, amapolisa ole support yamasotsha uzagcina enguye oprevaileyo. Kube sokulungiswa njalo. Kube sokuthi laba abanye njengabantu abangela principle bazalandela lokhu okuyabe sokusenza leso sikhathi. Sikubone ngo-2017. Wonke la ma-province esiwabonayo sithi D2030 yiwo ama-province a-endosa ukuthi i-D axotshwe ngumgabe ngo-2017. So yikho ngi-raise ama-issues obuntu le principle kubantu bezanu PF ukuthi hayi imdlwempe nje kuhlala kudletshwana.
Umnumzana Fortune Mlalazi ngolandela ezombusazwe ezimele uwexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uqhuba umhlangano lomongameli Donald Trump namuhla lapho akhangelele ukuba uzasayina isivumelano esakwenza ukuba ele Melika lembe amatshali gugu elizweni lakhe. Umanyano we-United Nations uthi abantu abaningi balakho ukubulawa indlala enkulu kwele Sudan lonyaka. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane loMelika silomcebiso omutsha emsakazweni weVoice of America. Uhlangothi lwe-United States Agency for Global Media lubike izolo ukuba oyintethelizindaba osengene kwezombusazwe uCarrie Lake usengumcebisi walo. ULake oleminyaka engamashumi amathathu eyintethelizindaba wakhethwa nyakenye ngumongameli Donald Trump ukuba akhokhele umsakazo we-Voice of America. So kuthethe isikhathana ukuba uLake angene esikhundleni lesi ngoba kusalungiselelwa ukukhethwa lidala lesenethi kwa-L. Brent Bozell III, umlobi olandela ezombusazwe sazwe ezithakazelela ngababizwa ukuthi ngama-conservatives. I-US Agency for Global Media esamelele ukuba kukhethwe iqula elilawula ukusebenza kwayo elilamalunga ebandla elibusayele eliphikisayo azasebenza lo mkhokheli wayo ekuqhatshweni lekuxotshisweni nomsebenzi kwabakhokhela inhlangothi ezitshiyeneyo. URoman Napoli ophethe okwesikhathana esikhundla sowaye ngumkhokheli we-USAGM uAmanda Bennett owachiya umsebenzi lo ubikele isisebenzi ngokuqala umsebenzi kukaLake esebenzisa incwadi yebulenjini. UNapoli uthe uLake uzalobungcitshi bokuthapha izindaba obugoqela ukusebenza kwakhe emsakazweni okweminyaka engamashumi amabili lapho ayekhokhela inhlelo ezitshiyeneyo njalo wasebenzela amankampani ezindaba amaningi. UNapoli uthe uLake waxoxa labo mongameli ababili njalo wathola izicoco ezimbili zokuloba izindaba ze-Emmy Awards. Uthe uLake ongumcebisi kahulumende kaTrump uzasebenza gadalala ukuze i-USAGM ilandele iziqondiso ezilawula ukusebenza ngendlela ephezulu kulabantu abakhaliphileyo kulokhu abakwenzayo kunhlangothi zonke njalo labathola imali kahulumende abasebenza layo. I-USAGM ilenhlangothi eziningi eziphatha izindaba njalo lezivimba ukuba kubikwe ngokufaneleyo. Imisakazo yayo ilalelwa ngabantu abafika izigidi ezingamakhulu amane lamachumi amabili 420 million ngeviki. Inhlangothi ezithi VOA, Office of Cuba Broadcasting, iRadio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks, Open Technology Fund, Le Frontline Media Fund. Phezu kokuba le nhlangothi ezizimele i-USAGM ithi imele ukubika ukukhulumisana lokuxhumanisa abantu emhlabeni wonke jikelele isenzela ukusekela ukukhululeka kwabezindaba lezombusazwe. Elobela izisebenzi uNapoli uthe uLake ololwazi olumangalisayo kwezokuthapha izindaba uzakhuphula izinga lokusebenza kohlangothi lolu ekwethuleni iziqondiso lenhlelo zikahulumende kaTrump emhlabeni wonke jikelele. Ababona ngokwethula kwezindaba ze-USAGM ngabakakhulumi ngodaba lolu loba sebacele ukuthi besiphe imbono yabo. Kulomthetho ovimba be-USAGM ukuba bengenele kwezokwethula kwezindaba zinhlangothi ze-USAGM zonke. Inhlangothi ze-USAGM zivimba ukwethula kwemibiko engaqondanga emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwaqala ngesikhathi sempi yamazwe wonke e-World War II ngesikhathi kusethula imibiko yodlame ngabe-Nazi Germany. Kodwa kulabanye abathi kayibiki ngemfanelo kayiqhubi kahle umsebenzi njalo kayikwazi ukuhlela abantu abayisebenzelayo. Ulekwa wakhuluma ngalokho emhlanganweni we-Conservative Political Action Conference oqhutshelwe e-Washington DC ngeviki ephelileyo. Wathi esengumqondisi we-VOA uzakhuthaza ukuthi kubikwe izindaba ngokuzethula zinjalo njalo ngendlela esuthisayo. Ulek wathi i-VOA isile minyaka engamashumi ayisithiyangalombili lantathu 83 years ibikela uzulu ngokwenzakala elizweni leli. Kwesinye isikhathi yethula izindaba ezimqotho kuthi njalo iphinde yethule okungaqondakaliyo. Silwa impi yokwethulwa kwemibiko ngakho-ke akula okunye okwedlula iqiniso. Ngilethemba lokuthi i-VOA yisikhali esingasisebenzisa. Omunye wabathi i-USAGM kumele ivalwe ngu-Elon Musk, umcebisi kaTrump. Ulekho uphinde wathi kasisoze sibe yi-Trump TV njalo kasisoze sibe yi-TDS TV. Lokho okokuzonda uTrump lingakuthola e-CNN, MSNBC, PBS, 60 Minutes, The Washington Post, le-New York Times. Ngaphandle kokuba intatheli zindaba, uLake wake wangena kwezombusazwe. Wachiya umsebenzi wakhe emsakazweni we-Arizona lapho athi kwakusethulwa amanga ngobhubhane. Ngaphumelelanga ukhetho lukasibalukhulu wesabelo se-Arizona waphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Wazama njalo ukuba ngusenator kodwa kwehlula. Udaba lolu lulotshwe nguJessica Jarrett we-VOA lalethulela yimi uDabo Kancube owe-Studio 7. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo umnyaka, i-M23 iqembu labahlamuki elisekelwa yiRwanda lilokhe likhuphula izinga lokuhlasela isigaba esingempumalanga yelizwe leDemocratic Republic of Congo, iDRC, lithumba amadolobho amancinyane lisiya ngaseningizimu ephose iqondane lomngcele weDRC ngempumalanga kwayo. Mhlaka 27 ngoZibandlela, i-M23 yahlasela iGoma, okuyisigodlo sangenyakatho yesabelo seKivu, okulabantu abafika phose isigidi. Abantu abangedlula inkulungwane ezine 4,000 babhubha ngemva kokuhlaselwa lokhu. I-M23 yasimemezela ukuthi kumiswe okwesikhatshana ukuletha usizo, kodwa yaqhubeka ifola iqonda eningizimu. Ilizwe leRwanda lithi lisekela i-M23 ngesizathu sokwenqabela udlakela lokukhethana ngemihlobo phakathi kwabantu besithuthi okuyibo abalutshwana ngempumalanga ye-DRC. Iziphathamandla ze-DRC zithi iRwanda isebenzisa i-M23 ukuzithaphuzela okwenjiwa emigodini yeKongo. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi i-M23 ithumela kanye kumaviki amane amathani alikhulu lamachumi amabili e-coltan lokwenjiwayo okusetshenziswa ekuhiqizeni imitshina esetshenziswa kulezi insuku. Okwezinyanga lezinyanga besibuka i-M23 leRwanda izithele ngaqandayo ngokuthi kumiswe ukulwa, bethumba ezinye izabelo ngezizathu ezilizaba, njalo besenqabela ukuthi kube lentuthuko bekuphindaphinda lokhu. Kucho Ambassador Dorothy Shear, isiphathamandla sesigodlo seMelika e-United Nations. Siyake sibone i-M23 ibangela ingxabangxoza lodlakela olulolunya kuzakhamizi ezidaladini zemasisi eGoma okwamanje sokusebukhavu. Bevika ngokuthi bayakhulula njalo bayabuyisela ukuhleleka kulezo ndawo. Umanyano we-United Nations uyakusola kakhulu ukuhluthunwa kwendawo yendizamchina eKavumu Airport ledolobho leBukavu. I-M23 imanyene lamabutho eRwanda. Siyaqhubeka sisekela abantu beCongo ekuzivuseni kwabo kanye lobuqotho bendawo yabo. Sikhuthaza ukuthi M23 ime ukulwa lapho ehlasela khona njalo isuke endaweni zonke esizithethe, kutsho Ambassador Shear. Sikhuthaza ele Rwanda ukuthi liyekele ukusekela iqembu le-M23 njalo lisuse amabutho alo e-DRC futhi lithonisise labo abephula ilungelo loluntu. Sesilobufakazi bokuthi iliqiniso imbiko evela ehofisini kaSkomichi obona ngamalungelo abantu kumanyano we-United Nations, e-United Nations High Commissioner for Human Rights, olokubulawa kwabantwana i-M23 eBukavu, phakathi kwezinye izehlakalo ezimbi ezephula amalungelo abantu. Siyasola lolo dlakela njalo akufanelanga luqhubeke. Okwamanje sikhuthaza ukuthi kungabi lokudinga ukusebenzisa amatshe aligugu endaweni lapho okukhonya khona i-M23, kutsho Ambassador Shear. Umanyano we-United Nations uzimisele ukusebenzisa konke elakho ukwethesa umlando labo abaphatheke ekuqhubekeni kwengxabano yabantu abahlomileyo, ukungahlaliseki lokungavikeleki e-DRC, kugqiba u-Ambassador Shear.
Le yimibono kahulumende weMelika. Iqembu leScotland Football Club linqobe eTriangle 1-0 emdlalweni eCastlelaga Premier Soccer League odlalelwe namuhla eRufaro Stadium. Lo ngumdlalo wakuqala walonyaka wemidlalo yePremier Soccer League. Sokuba isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Ngajabula i-audio mayingafundwa. Kanti umbuso lo weZANU-PF uzosuqhathe nini ama-youth? Ama-youth amaningi eZimbabwe awasebenzi. Ende omnangagwe babuya bethi akuqhubeke usebenza uzoyefikela kubo 70 years. Kanti ama-youth wona azoqhathwa nini? Besicela ukuthi beke bezwe le audio basiphendule ukuthi kuyoqhathwa nini ngoba sibaningi asisebenzi.
Studio 7. Kambe bebengekho yini abanye abantu elibe lingabakhulumisa kulokuthi liyekhulumisa uWitness Dube? UWitness Dube yini into engayikhuluma? Ngoba uWitness Dube nje mayekhuluma kuphela ucabanga isisu sakhe, ucabanga ezemnandi kuphela lezo fanele ezithole kuzano. Yini into engakhulunywa uWitness Dube lengqondo? Mina uWitness Dube angaze umbuze ukukhuluma into lengqondo, angaze.
Salubonani, salubonani Studio 7, linjani basakaza abahle, linjani basakaza abahle. Hayi, siyabonga, siyabonga ngomsebenzi eliwuqhubezayo. Siyabonga kakhulu, ngithi ngincume lindoda ekhulume ngesikolo sesikombingo. Hayi, uyichaye ekhaleni, kumoshakele, kuyamoshakala, iqiniso lihle. Into ziyamoshakala, abazali kabanalutho. Abanalutho abazali bazihawulela impilo inzima. Kodwa ke uzatholanisa ukuthi uzwelo kalukho ebazalini. Abantwana badubeka, bahawula, baxotshwa njalo nje. Aso sikombingo yodwa. Angazi singasizakala kanjani njengabazali esigabeni esinjengasona lesi. Iqiniso lihle, impilo inzima. Abazali abanalutho, abantwana baxotshwa ezikolo, bexotshelwa izimali.
Ngiyabonga lonke basazi ngokuncedisana kweni khona ngapha, nisikhohlwanga siyisizwe senu, sisizwe sakini. Ngicela ukubuza bakithi, yazi ngiyakhathazeka ukuthi soze sife sesigugile, singenalutho, singenama-benefit ngokwemisebenzi, nxa yezanu PF. Kanti why ningazikhulumeli khona ngapha kubo-Washington DC? Niyakhohlwa yini ukuthi naflathela abantu ilizwe linjani? Nisizwele bakithi, nisikhulumele nabaphathi baka-Trump khona ngapha. Siyahlupheka. izanu PF yatshontsha bakithi uma ungaya lapha ku N1 kunama truck aphetha ama mineral resources agijima 24 hours 7 days 24 hours aya eskoto ama truck abuye eZimbabwe asikwazi ukuthi kahle kahle lizwe lakithi kathi lizwe liphumelele nini lokhe amadoroba akhe wahambe lunga angaze ngizokuthiwa igovernment ephethe or izanu PF yakhe idoroba noma ungazi uya kuphi eSouth Africa akuna dorobha lakhiwa i-ANC noma ungazi uya eZimbabwe akuna dorobha lakhiwa izanu PF kanti kuhamba njani amasela lawa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomcilo odabuka eGwanda uchazani Ndiweni owazakala ngokuthi Rasfire. Ucula umdumo warehouse abawubiza le kompo endaweni yaseLimpopo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Zani uza ngamandla anzima kwezomculo itsha lelidabuka emajawundeni
ngazalelwa emanama Mission Hospital then ngasenza siyahlala eKids lamanje kuyikholoke kuyakhe khona abazali bami njalo yikho engenze khona izifundo zami zeprimary lezesecondary bengingumculi kakhulu wesicathamiya esikole eDongotunge High School.
Ucula eyedwa uRasfire nxa esebenza labanye ekupheni umculo wakhe njalo selamadlalade athize
amadlalade asemathathu kunelinye nje singile liphume kathesi elitsha andichaye lo mfowethu King Adiza elithi umuntu dangerous ikakhulu mina ngithenga amabhithi from South Africa then bese ngiyarekhoda-ke lapha eZimbabwe emaproduseni ama amakhulu kakhulu ofurigan o-Hardmark obiza ya uBlue Master labanye nje ngibakhohliweyo kuyiba abaproducer wami engisebenza nawo kakhulu.
Rasfire uthi kukhona abamenza wathanda ezomculo. Tshela abalaleli ukuthi uthiwani lumculo.
Elumculo ebengiwuthanda kakhulu mina bekuyiLimpompo. Umculo ebengimthanda kakhulu bekungumakhadi. Kunguye owangi-inspire kakhulu ukuthi lami ngilandele umculo wakhe kakhulu. Ngase ngisithi hhayi lami mangihlale endimeni naleyo eyakhona ngale Limpompo. Kuyi umculo engiwuculayo mina, umculo waseLimpompo i-house bathi ile kompo.
Umculo wakaRasfire uyatholakala. Kobaxhumane nawe njani abalaleli Ndiweni?
Ku-Instagram ngikhona, ngiqale kakhulu ngithi YouTube ngikho ngikhona Rasfire the Entertainer, ku-Facebook ngikhona Rasfire the Entertainer, ya zonke indawo TikTok lakho Rasfire the Entertainer, ku-email abafisa ukuxhumana lami ku-email theentertainerrasfire@gmail.com. Ngiyabonga.
Lijaha elizala zomnandi kwezomculo uRasfire nguye besikhwethiselayo kuhlelo waza uza Friday empelasonto entikini lonke ikamra mngezwa Jesus Bar.
Sibonge uEzra Chisasibanda ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk uluyalandela. Namhlanje sixoxa ngokubotshwa kwentatheli zindaba uBlessed Mhlanga. Ngokwanamhlanje muli eZimbabwe sesitshaye kwazela olivalelisayo nguTabo Kancube. Lisale.